imali chona njani mthokazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethula namhlanje igama ngumayigobe namhlanje sixoxa lo nhlanhla moyo owenhlanganiso ye.youth sixoxa ngodaba lokwendiswa kwabantwana abangamantombazana bese sibancane nhlanhla ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngalolu daba
ngiyabonga mike inkinga esilayo elizweni inkinga ebesivele silayo sikhangelela phansi ngenxa yokuthi ayitholakali kakhulu kumasephandaba ayitholakali kumaradio ayitholakali kakhulu kubomabonakude yindaba ezenzakala nje kumphakathi zithulwe zikhulunywe nje kudlule ngenxa yokuthi abantu bazwisisene esesikubonile ukuthi abantwana bayachajiswa abantwana bayathathwa okungekho semthethweni
umthetho wakwele Zimbabwe uthini ngalolu daba
abadala abawazi kakhulu abathanda ukuthi uchapter 5 ukhuluma kakhulu ngendaba zokuthi abantwana abaleminyaka engaphansi kwechumi lasishiyagalombili akumelanga bachadi kule ndaba le yomntwana ochadisiweyo waze wasishiya ezithweni kungenxa yokuthi umzimba usesemncane akakhoni ukuthi azithwale for 9 months abelethe kuhle ngenxa yokuthi umzimba usasengumntwana yindaba esiphatheke ngayo kakhulu eyokuthi umthetho ungani uke walala mbijana lo mphakathi lawo ubusulele endaweni zokuthi abantwana bayashadiswa sesisuke saba kakhulu sayile ukubambana njengomphakathi sathi thina hayi okukamayiki ngokukamayiki okwami lami ngokwami
awuhlele-ke mnumzana uzulu sokumele ayenzeni ukulungisisa lolu daba
kumele sibambane njengomphakathi sikhangelisise ukuthi siyalandelisisa na umthetho lezi zinto esizenzayo kuma-communities ethu ziyahambelana yini esingathi thina ngesilunga ama-best interest of the children baphatheke kuhle yini abantwana okokuthi kungowakho umntwana oleminyaka elithumi lambili kumbe ngithi oleminyaka elithumi usungamthatha nawe wena njengomzali uhlale sibili ugqoke isudu uthi wena uzohlalela phansi ukuthi umntwana uyalotsholwa kulula nxa sikhuluma ngazo sikhuluma ngabanye abantu kodwa nxa sesikhuluma sukuthatha suzifaka wena njengomuntu uzibeke wena kusimo esinjalo ungakubona kusenza na wena ukuthi umntanakho osagqoke usayizi-2 wezicathulo usengunakazi bani bona akulungile sibili mike
sike sayenza ingxoxo lo honorable Thembiso Nyoni yena othe uhulumeni kabongameli Emmerson Mnangagwa ukhathazekile kakhulu ngalolu daba njalo usebenza gadalala ukubona ukuthi udaba lolu lungalungisiswa njani ngesiphangiphangi ukubona njani lokho
ngiyala mina-ke lapho mike ngosokwenzakele engathi sokuthethe kumbe umnyaka kumbe iminyaka emibili i-marriage bill le esikhuluma ngayo esithi thina isedlalelephalamende sokwenziwa ama-consultations ngibona sokudlule umnyaka kwenziwa ama-consultations lawo kuze kube lanamuhla lokhe kungakenziwa umthetho kodwa sokule minye imithetho ebuye ngemuva kwebhili leli yaze yayenziwa ama-consultation kuma-communities yadlula yaze yayasephalamende yadibhethwa yaze yapasiswa kodwa leyi ekuchadiswa kwabantwana ilokhu izimele ithule okuwukuthi ngumlandu kwahulumende njalo ngumlandu wethu lathi esisebenzayo nje kuma-communities ukuthi sithi thina ukufaka i-pressure mbijana sembuze uhulumende ukuthi kanti wena yindaba lokulokhu kumbili ulokhu ufuqa ezinye izinto ukuthi zihambe ngoba sikuzahlala iminyaka le minyaka silokhu simbili sixoxa ngendaba leyi sisithi okunje kwenzakala kulokhu kuphelela njalo emoyeni
hayi nhlanhla isikhathi sesesifike kumangoyi silugciba lapha uhlelo lwethu zilukandaba sithanda ukubonga unhlanhla moyo ngokungena kuhlelo kwanelo kwalamhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Livestock the connection for libalulisayo igama ngumayigobe bye bye.